siyabonga jonga lo Chris ilichona njani emaka ya igutibana emsakazweni wa Studio 7 ngolwesine emsaka 15 ngomfumfu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Lo iclinic le yavulwe 24 hours kusichu ukuthi khona noma ekseni emini noma sikhathi bani umuntu engahlukunyezwa uyahla abone ukuthi athola uncedo abuye lapha eclinic.
Umunicipality weHarare usungula iclinic ezavulwa sikhathi sonke ekhangelane lokuphathisa abantu abahlangana lokudlwengulwa.
Igama lami elipheleleyo ngusiphathisiwe Dube unkosikazi kaNxumalo Mitch. Ngisendaweni yaseNkaya esigabeni sikaSikhobokhobo. Uchief uSikhobokhobo usobhuke ngumjuza eLugamba.
Lamhlanje sixoxa labesifazana abahlala emaphandleni isithakazelela ilanga le-International Day of the Rural Women. Amalunga edalela ePhalamende asola uhulumende ngokuvumela abesifazana abaphatheke embukisweni weHarare International Carnival ngesonto ukuhamba nqunu emphakathini. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umunicipality weHarare emanyene lenhlanganiso eziphathisa uhulumende weZimbabwe esigoqela iUnited Nations Population Fund uphawule ikliniki ezavulwa sikhathi sonke namuhla ekhangelane lokuphathisa abantu abahlangana lenhlupho ezigoqela ukudlwengulwa. Kubika uMavis Gama.
Emazwini awafunde emele umphathintambo wezempilakahle umsekeli kulolugatsha uDr. Adrian Musiwa uthi kuyinto edanisayo ukuba aluqakathekiswa kangako lolu hlangothi lokuhlukuluzana kwabantu kwezemacansini. Ubufakazi obuvezwe ngosebenza lozulu weHarare kumikhankaso yokuqeda ukusabalala kwegciwane enhlanganisweni yeNational AIDS Council, umnumzana Adonia Muzondiwona, buveze ukuqansa kwenani labadlwengulwa ilizwe lonke. Phose inkulungwane eziyisikhombisa 6905 abanelise ukuyadinga usizo ngemva kokudlwengulwa abedlula kancinyane amakhulu amahlanu 541 kungabesilisa ngomnyaka ka-2014, kutsho umnumzana Muzondiwona. Ophethe uhlangothi lwezempilakahle kumunicipala uDr. Prosper Chonzi uthi abedlula inkulungwane balaba bantu 1188 abanelise ukuthola usizo nyakenye kwizakhamizi zeHarare, kungakho bekubone kufanele bengeze isikhathi sokusebenza kweklinika le ukuze uZulu athole usizo sikhathi sonke. Ummeli we-UNFPA eZimbabwe umnumzana Sheikh Tijiane Chise uthi bananzelele ukuqansa kwenani lezehlakalo zokudlwengulwa kwabantu bakubona kufanele ukuphathisa kulolu hlangothi. Ophethe uhlangothi lokuvikelwa kwemikhuhlane kugatsha lwezempilakahle uDr. Gibson Mhlanga uthi kuyabajabulisa usungulwa kwale klinika esesibhedlela seWilkins eHarare.
Into ezinje njengokubanjwa iganyavu into ezenzakala sonke isikhathi, kuyenzakala nge-weekend, kuyenzakala ebusuku. Thina sabe sifuna ukuthi umuntu abuye azobonwa i-72 hours zingakayidlufi, kwenza ukuthi akwanise ukuthi ancedwe, akunika umuthi ukuthi angabambi imikhuhlane njenge-HIV, ukuthi athole le-counseling.
Unkosazana Margaret Masanga osebenza kuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni ye-UNFPA uveze ukuba kuyinto ejabulisayo ukuba usuze wafezeka umsebenzi wokuvulwa okusemthethweni liklinika.
Siyathaba kakhulu njenge-UNFPA ukuthi khona ukusebenzelana lakwade sikwenza le-City of Harare, le-Ministry of Health, sokuze kwenza ukuthi ikliniki le ibe khona sivule namuhla labo ababehlukunyezwe. Kungatsho ukuthi khona siyathaba ukuthi kulabantu abahlukunyezwa, hhayi sifuna ukuhlukunyezwa kwehle, kodwa-ke labo abahlukunyeziweyo bathole ukuncedakala, uncedo ukuthi khona bathole uncedo lolo in 72 hours, ngoba i-72 hours leziyana yikho lapho kutholakala khona abathi khona hi evidence, i forensic evidence yokuthi khona kulokuhlukunyezwa kwenzakeleyo kulecala elenzakeleyo.
Kuqakathekile ukuba umuntu aphange athole usizo amahola angamachumi ayisikhombisa lambili engakedluli, kuveza unkosazana Masanga.
Njalo iclinic le yabe ivulwe 24 hours kusitsho ukuthi khona noma ekseni emini noma sikhathi bani umuntu engahlukunyezwa uyabona ukuthi athole uncedo abuye lapha eclinic.
Abezempila kahle labenhlanganiso ezisebenzelana loZulu oyabe ehlangane lodubo lokuhlukuluzwa bathi izehlakalo zokudlwengulwa zivame ukwanda ngesikhathi izibhedlela lamaklinika kuvaliwe ikakhulu ebusuku ngempela viki langekhefu. Isilinganiso sokulithumi kuphela ekhulwini 10% sabahlukuluzwa ngendaba zemacansini yilo elanelisa ukuyadinga usizo ezibhedlela lemaklinika ngezizathu ezimbalwa ezibalisa ukuba ziyabe zivaliwe ngesikhathi behlangana lalolo dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Lamhlanje lilanga lokunanza abesifazana abahlala emaphandleni, ilanga le International Day of Rural Women. Siyalinxusa bomama bemaphandleni ukuthi lisithinte, lisitshele ukuthi liphila njani. Sithinteni ecingweni kunombolo ezithi 001-202-619-7924. Inombolo njalo 001-202-619-1217. Lisifonele. Zimbiwe ngulinda lamhlanje kuStudio 7. Imivuzo siyahulula ama radio, ama t-shirts lokunye kulabo abazakhuluma emoyeni lamhlanje. Studio 7 ikupha ithuba. Amalunga edale lephalamende izolo achothoze uhulumende ngokuvumela abesifazana abaphatheke embukisweni weHarare International Carnival ngesonto ukuhamba nqono emphakathini. Abesifazana laba bebevela emazweni achiyeneyo agoqela eleBrazil lamanye njalo bebebukisa amasiko abo. Amalunga ephalamende asole uhulumende ngokuvumela isehlakalo lesi. Kodwa umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa uthe ukunqonula kwabantu laba akutsho ukuthi uZulu weZimbabwe sezalandela umkhuba wabo. Uthe njalo akulalutho olubi abalwenzileyo abesifazana laba ngoba injongo yombukiso lo ibingeyokubukisa imikhuba lamasiko abantu abachiyeneyo. Sixoxele lunga ledale lephalamende eliqale loludaba ephalamende unkosazana Thabita Khumalo.
Hayi, sivuzile sibili uVice President Mnangagwa ukuthi omama laba abakade behamba nqunu eHarare sithole malini encediswa uZulu umbuzo wokuqala. Umbuzo wesibili sathi kanti khona ukuthi omama bayahlambazwa ngokuhamba kwenqunu sitshelani uZulu waseZimbabwe ngoba isintu sethu kasivumi ukuthi umuntu ongumama ahambe umzimba wakhe unqunu. Kodwa uVP wasitshela ukuthi yebo naye siyawalandela amasiko kodwa kakutsho ukuthi uma si-invite abantu abanye kukhanivali akutsho ukuthi sezalandela amasiko abo. Kodwa thina kakusiphatheli kuhle ngoba sonke siyazi ukuthi kwabe kwaba lecala elokuthi usisi wayehamba embari emjoveni bamnqunula isigqoko esifitshane. So umehluko okunqunula komunye wethu lokuhambisa omama benqunu kutshoni kuleli lizwe, njalo zitshelani abantwana abasakhulayo abazavusa kusasa ukuthi kuhamba nqunu kutshoni ngoba thina esintini la masiko ethu aseZimbabwe asilakho khonokho. Awuqhamandiwe sibili kazwakalanga yinto enye engani biphazamisa abameli bephalamende yona leyo.
Belifuna kuthathwe manyathelo bani njengamalungu?
Amanyathelo esiwafuna ukuthi umuntu wesintwana ngahlonitshwe umzimba wakhe uyazila. Sikhuluma kunjenje kuleli lizwe sesitshile ngabantwana abadlwangulwayo ngodaba yona lolu olokuthi ubaba noma sengibona umama esenqume njeyana okuzamehlula ukuthi wona laba abadlwangula abantwana bagijime bayedlwangula abantwana kuyini.
Unkosazana Thabita Khumalo lilunga letale lephalamende obe xoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zikhathazeke kakhulu ngomkhuba osuvamile okukhitshwa kwabantu ezitezi eGoli okwenza bagcine sebehlala ezitaladeni. Iningi lalezi zitezi ilezo eziyabe zingaselabanikazi. Kubika uBenedictine Nhlapho.
Iningi lezalwane zeZimbabwe eGoli bahlala ezitezi emalokishini eHillbrow, Beria kanye leYovel. Ezinye zalezi zitezi zachiwa ngabanikazi ngesikhathi kuphela uhulumende obandlululo, kodwa kwabakhona abangena kuzo bezenza ezabo. Yizo ke lezi ningi lazo kathesi osekukhitshwa kuzo abantu ngodli, ngoba umunisipala esethole ukuthi kazi labanikazi njalo sesesimeni esiyingozi kulabo abahlala kuzo. Imvama ukuthi nxa abantu bezakhitshwa esitezi esithile kuthunyelwe amaphepha aveza lokho, kodwa labo abazenza abanikazi bafihle beqhubeke besamukela imali yabahlali. Iningi okuyizalwane zeZimbabwe libona sekufike omantshingelane abagqoke izibomvu abaziwa ngokuthi ngama-red ants, sekuthiwa phuma ulengise izandla impahla zakho ziza kuthola phandle. Unkosikazi Caroline Ncube odabuka koshashe eLupane ufike eGoli ngo-2009. Uthi kabasabuquthi njengoba sekunzima ukwazi ukuthi iziphi izitezi ezilabanikazi lalezo ezigcinwe amasela.
Sithwele nzima kakhulu, ikakhulu thina siseyuveli leHillbrow. Sihlezi lokhuya kokutshotshobala nje. Ebusuku bayangena noma ekuseni bayangena, akula ma-notice esiwanikezwayo khonapho. Laba babebeyibo abazibeza bethi ngabanikazi, laba babengene ngobutsotsi. So laba bantu bazenzele zabo imali zingakwani maphoketi nabo bahlukana lento eziningi.
Umnumzana Buto Khumalo odabuka eFelabuzi uthi kubuhlungu ukuthi kungakhitshwa abantu ungekho, uthola konke sekuntshontshiwe.
Kuluhlupho olukhulu, uma bebuya ama-radiants akhona ukubuya sometimes abantu besemsebenzini. We can find ukuthi yabo nempahla babuye bazikhuphele phandle bazilahle. The next thing ziyadojwa ngabantu bayazidayisa endapho sisukungasela lutho. So kuyahlukumeza kakhulu.
Unkosikazi Ncube yena uthi kusuke kuhele emathunjini nxa usuthola omama lezingane sebeququbele duze lemitshaqana yabo eposwe ngamafastela.
Yathola ukuthi kulabantwana ingane ezincane kumele ziye esikolweni ekuseni, thole sezichotshobele phandle, ezinye ziyadlengulwa kulalaba izibodwa ngisho. Uyathi ukhitshelwe phandle, impahla ziyatshontshwa, yonke into nje badayisa abo. Ithole ukuthi i-TV i-43 inch leya ukuthi sithongiswe nge-R300 uyakomplaina kubani.
Kanti ke uKhumalo uthi kakumangalisi ukuthi uthola abantu behleli eceleni komgwaqo inyanga yonke, ikakhulu nxa ungelasihlobo.
Esitaradini kuyenzakala ukuthi uhlale almost 1 week, ngoba sometimes uyabuqeda kukhokhi rent bebuye bekukhuphe. By that time uyabungabhajethanga, uyabungenamali. So into eyenzakala ukuthi uhlale uzurecover. So kuyahlukumeza, ugcina ulahlekelwa yiyo yonke into, impahla.
Unkosikazi Ncube ukhuthaza labo abahlala kulamalokishi omathathu ukuthi badingisise ukuthi indawo abahlala kuzo zivulwe ngokusemthethweni yini ukuze bengazitholi sebengomangweni. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Iqula lezizalwane zeZimbabwe elokholo lwesiMuslim elaliye kuhambo olungcwele olwehajj kwele Mecca, lapho okwehla khona ingozi yokunyathezelana kwafa abantu abayinkulungwane lamakhulu ayisithupha ngenyanga edluleyo, lithi liphenduke kuhle engekho owafinyelelwa yilingozi. imbangela yokuphithizela lokunyathezelana okwenzakalayo lokho ayikazakali kuhle. Uhambo lwehaji lolo kumele lwenziwe ngamakholwa esimuslim kanye empilweni nxa umuntu esenelisa. Amacele ebandla leMTC asesole kakhulu onkosikazi Grace Mgabe esithi amazwi akhe izolo awokuthi abasekeli bamabandla la kumelanga babonakale eMashonaland Central akhuthaza udlakela. Athi njalo kusobala ukuthi ukudla ahamba ekwabela abasekeli bezanu PF emihlanganweni yakhe kanye lamathalakitha ukwenza ngenjongo yokuthenga uZulu ukuthi avotele ibandla lezanu PF. IMDC yona ithi ukudla lokho kanye lamathalakitha la yizinto zikahulumende aji ezezanu PF. Abaningi bayazibuza bathi kambe ivela ngapi imali yokuthenga amathalakitha la lokunye unkosikazi Mgabe ahamba ekupha uZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele lomnumzana Joseph Chuma umeliwe phelandaba Mpophoma edalele ephalamende njalo engowezanu PF. UNdebele usungulele ingxoxo.
Ayisikuwaziphuma ukuthi iZimbabwe lilizwe elinedemokrasi kumele kube ne-accountability. Kumele abafakazi lentatheli zindaba beyibuzisa indaba leyokuthi kanti imali le izivela nga. Ngoba mhlawumbe singathi yimali yelizwe kuyimali ezele esikhwameni sakhe kumbe kuyimali ezele emakampanini. Akukho kuqakathekile ukuthi izinye ngoba lokhu kufaka kwamabhajeti bathi kanje sizishiya masa ekubeka ukuthi ibhajeti elinje liyahamba kwesefleti ukuthi bedoneta. So ngumbuzo osebantwini abaningi ukuthi kanti imali yakhona izela ngapi.
Baba Chuma khonapho ivela ngapi banxa sikhangela amathalakitha la kuthiwa ngamathalakitha aphiwa uhulumende weZimbabwe hatshi ibandla leZanu PF kodwa linase lisipha abantu lisenzakani ngokweZanu PF.
Right, okokuqala angiso mkhulumeli okamama uDr Grace Mgabe so angeke ngathi into lezivela ngapi kuhamba njani kodwa bona nganto into ekhulu kuNdebele into emqoka kakhulu. Into eqade kule empilweni ukuthi bona abantu ungakaze weqela embuzweni uphinde uziphendule. Dingisisa kube kwazi ukuhamba njani ukuthethe ngabe njalo kumi njani. Ngoba ngiyananzelela ubana umama kumama olabangani abaningi, olamankampani abaningi abamsebenza la eNdiyana ezimele. Ungusomabhizinisi owaziwayo omkhulu kakhulu kuleli lizwe lakithi. So angiboni ukuthi ngumuntu ongehlule ukuthi aqhwandaqhwande adingadinge edingele abantwana bakhe njengoba engumama wesizwe njalo engumama futhi webandla lelibusayele eZanu PF. Siyakwazi vele kusukela la kudala ukubana ukuthi inina lelina elinjani elisuka libambe lapha lalapha lihlanganisa izichibi lenzeni lisenza linakekela imuli yalo. So umama yikho akwenzeka kona ukuthi linakekela abantwana bakhe kunakekela imuli yakhe eZimbabwe.
Ndebele sikhangele ukulwisana isizwa kuthiwa kukhona kubandla leZanu PF. Ukulandule unkosikazi Mgabe izolo wathi yena kalacele alikhokhelayo kumbe alimelayo kuleli bandla. Othini ngalolu daba?
Mina ngombono wami ngibona ngani kukhona okwenzakalayo ngoba uzananzelela ukuthi before iCongress ka-last year ka-2014 ukuthithwa kwamduru abhota abenjabo uJonathan labanye babekhanya sobala ukuthi basekela unomzana Mnangagwa. Besikhangela futhi kakeshi after iCongress uJonathan is in public saying ukuthi yena ukuthi uMnangagwa u-vice president akutho ukuthi nguhair apparent. Bese sizibuza ukuthi kanti umama wakhanya ma elizweni ekhuluma ngesakhiwa kwizimo ekhuluma ngokubambanga ekhuluma ngokuthi yena ngurefli wezanu kambe uzaba ngurefu njani nxa kungela mdlalo odlalwayo. Ukuthi ethi ngurefu uthi ukuthi kuyagesti kukhona umdlalo odlalwayo yena ufuna ukubona ukuthi umdlalo lo udlalwa kuhleshi osobala ukuthi there is clearly something that is very wrong with iZanu PF in terms of ukubanga ubukhosi which naturally would be there looking at the health of the succession issue. U-president wethu is not young anymore. And obviously, the amount of our time, so obviously,
Mnumzana Chuma ulilunga leta lele parlamende. Nga obukona e parlamende izolu za kumbulu kubana aba patintambo baka hulumende kababu yanga eta lugu zependula imbuzo. Ngoba bebese mhlanganweni ka Nkosikazi Mgabe. Kambe into elungileyo yini ukuthi aba patintambo baka hulumende behluleke ukuza e parlamende besenza imhlangano yebandla.
Yebo ngabe khona nje abambalwa abahambileyo khona ngale eralini kamama kodwa ke mina nxa kukhangele phela labo balelungelo elokuthi ba attend ngoba bangamalunga labo futhi abezana uPF especially ama minister abangomama ngoba umama uDr. Grace Mgabe ukhokhela vele ilunga labo mama so kuyabe kungelantembi ngakhona ukwana ukuthi bakwenze ukwana ngoba babe bechiya abanye abazobamelela even izolo ibhizinisi yeParliament ayizange iphambaniseke ngoba kuqhubekile kakhulu kuphumelela ngokuthi kona uVice President Ndute hayi nxa lile mbuzo lifuna ukubuza ngamanye ama-ministries mina njengoba kuyimi umkhokheli walindlu njalo nginguvice president ngiyakwazi ukuthi siphendulelane sibaphendulele bona laba bakhona ngoba sisebenza sonkeni nxa into le report andiyiripota kucabinet abantu bonke bekhona.
Umnumzana Joseph Chuma ngomeli wephelandaba Mpopoma edalele parlamente engowezanu PF bexoxa endawonye lencwadi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Incwadi zombusazwe zithi okukhulunywe kunkulumo-mpikiswano yabafuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli bekubandla lamademokrats bekungamanga wodwa. Umongameli weMelika umnumzana Barack Obama uthi uzathumela incwadi zebutho kwele Cameroon ukuyacubungula indlela zokwenqabela imisebenzi yamagandanga esimoslem edlulisa amalawulo aweBoko Haram. Elo Zimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana bemaphandleni namhla emhlabeni jikelele ele International Day of the Rural Woman. Umsakazo wenu Studio 7 lawo uthanda ukuchayela ihlombe omama laba bona ababhekana lobunzima obukhulu empilweni bezama ukuphandela imuli zabo. Kathesi ke silo Nkosikazi Mpokiseng Sibanda osenkayi ecingweni ngiyakwamukela kuhlelo Masibanda.
Hayi ngiyathokoza ukuba nani enisakazela.
Yeah, sithakazelela ilanga labo mama emaphandleni lamhlanje. Kuyini injani impilo kamama khona ngapho enkayi?
Impilo kamama isingcono kulezolo ngoba kathesi omama labo sebengani bahlonitshwa. Izolo bekulokwenzima ngoba umuntu ongumama ubengahlonitshwa ubengamelanga ukuthi angasukuma kuthwe laye ungumkhokheli ubebanjwa ukuthi ulingana nabantwana nje phakathi kwemuli. Kodwa kwakathesi sibona kungcono ngoba amathuba aselinganisiwe emntwini wesifazana lomuntu ongubaba.
Ungukansila khona ngapho enkayi?
Yeah.
Zikhona inhlelo zentuthuko ezenziwa ngomama?
Yeah, zikhona inhlelo zentuthuko ezenziwa ngabomama. Kodwa nje ukuthi kazi zinenge ngenxa yokuthi i-economy yethu vele njengoba iphansi kungela izinto ezihambayo eziningi kangako. Ikho kwenza kube njalo kube nzima ekuthini kube lama-project abomama. okukhona nje kuba kulutshwane nje ukuthi lami kuyapha kuyini elimele lizisekele ngokuthi likwenzele nabanikazi kube yini elikwenza kuphakame kungela muntu omunye wabe lincedisa njengezinhlelo zabomama ezamaclub.
Hayi, siyabonga masipanda khona ngapho enkayi sibe kukuhlukubala kuhlelo.
Hayi, kulungile ba.
Yes, siyabonga masipanda si lomangwenya esikhulumelaye ngaphambilini sizweni ingxoxo esibelayo laye.
Ah, ibizo lami ngumsedingwenya. Hlale plantsi esigabeni sakomangu.
Kunjani kona ngapho komangubo liphila njani nje ngabe sifazana bemaphandleni?
Emaphandleni ngapha kusukuthi siyaphila kahle ngoba thina ngapha emaphandleni sile irrigation. Irrigation yakho na isenkhomola dem. Ikhomola irrigation.
Ubanga kabalima kule irrigation njalo kuyini elikulimayo?
Ah, ama members ngu-44 silima umbida lama onion. Konke la mafruits agcwele engadini yakho.
Ngama fruits baneli la.
Silama banana, silama mango, silama guava, lama lemon. Konke kukhona.
Nxa lithe la limali kuthengisa ngapi?
Hayi sikuthengisa khona phe emakhaya. Abanye nje bayaphulanda engadini bezothenga.
Baya ithola imali eyaneleyo yini abesifazana ukuphilisa imuli zabo?
Hayi imali endutshana bayayithola ngoba abanye bayakwanisa ukubhatala iy'ngane zabo esikolo.
Abanye abangekho ku-irrigation le bona baphila njani?
Hayi abanye bathunga ingcebethu bethengisa, abanye bayabumba imbiza bethengisa labo, abanye bayalima ngezandla okuthiwa igachopo.
Ukhona ku-irrigation le lancediswa ngobani ukuyakha?
Sancediswa ngabedona okuthiwa yi-Pro Africa.
Bayaqhubeka belincedisa, kukhona okunye abalincedisa ngakho, bayake bebuye bayabonakala.
Ye, bayabonakala, bayake bebuye bezosifakela imihlangano, bezosifundisa ngokunye besivuselela njalo.
Endaweni ezifana lakomadlambuzi ngale, akhona yini ama-irrigation, zikhona inhlelo mama bazenzayo?
Ye, zikhona, balama-irrigation labo khona le komadlambuzi.
Lingabatshiyela wapi amazwi mangwenya abanye omama?
Lapha irrigation yethu le sikuthi ukuthi abantu bethu bayaphila kahle ngoba lapha ama-fruits abantwana baphosana ngawo sibili. Nxa ufika khona ungathola kungukuthi mhlawumbe useplazini yomlungu.
Hayi siyabonga mangwenya bekukuhle ukuxoxelana.
Lami ngiyabonga.
Ye uma ngwenya ngumama ongizalayo ungifonele ekuseni kakhulu emadabukayo kusa wathi mntwana mi ufuna ukungena kuhlelo bekukuhleke ukukhuluma lo masalo. Si ecingweni silo nkosikazi Filda Moyo eGogwe. Mama uyese kwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga lami.
Ye injani impilo kamama khona ngapho eGogwe?
Ngathi gogwe kulobunzima ekuphileni njengabomama. Besizama nje ukuthi siziphilise ngokulima kodwa amanzi yiwaseluhlupho, le mali kayitholakali.
Izikotsho kalilazo, amadamu achile.
Hello.
Yebo mamoyo, ukhala ngamanzi, ngithi kalilazikotsho yini ezaneleyo njalo la madamu ayasilela.
Hayi thina kasilazigotsho besisebenzisa nje iy'ngadi zethu kungani kungamaqhaphozi. So okuke kusinceda kakhulu ukuthi besingani silabantwana njalo abase-South Africa ababede besiphathisa. So imali yangikhona layo kayisancedi bethi bangasithumela. Imali yangikhona isuka ngapha sesiyitshintsha vele kayisasebenzi. So sokuba lobunzima zokuthi sigcine abantwana ubabhadalele ezikolo.
Siyabonga kakhulu isikhathi sesidliwe ngomangoye mamoyo. Siyabonga kakhulu khona ngapha eGogwe.
Hayi siyabonga.
Yeah, liyalandela uhlelo lwe Studio 7 Live Talk bomama bemaphandleni. Nanzi inombolo 001-202-619-7924. Olivalelisayo.
Muntu ngamilinkomo lebelo bo sokobohle.